Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu nomhla ka 16 Hlolanja 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Obviously, we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Ele Zimbabwe lamhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lomvundiso wefertilizer.
Na abantu bekhotswa endaweni akade yakhe bengelamvungu kufanele kube bedade elibhala incwadi isetshenziswa kwenza ukuthi izaqotshwe sezakala ukuthi bazabuya ngapha.
Idale likamantshe Mashingo limise ukududula kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala lokuzihlalisa kutsha okungekho emthethweni. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba unkosikazi Nikki Haley ulakho ukunqotshwa ngumnumzana Donald Trump ukukhetho lwama-primary awebandla eliphikisayo elama-Republicans olwenziwa ngempela viki esigabeni se-South Carolina khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. ELeZimbabwe namhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathana zenkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lemvundiso yefertilizer ngamathani azinkulungwane ezimbili lantathu 23,000. Lesi sipho sivele kumsekeli wogatsha lwezokulima kwele Russia. Intatshelizindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba eseHarare.
Uhulumende ubonge kakhulu eleRussia ngosizo lolu. Umsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Vangelis Haritatos uthe ifertilizer eselizweni izanikeza uzulu phansi kohlelo lukamongameli welizwe olwePresidential Input Scheme ukuze wonke umuntu enelise ukulima.
Obviously, we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Siyabonga ilizwe leRussia ngokusipha ingqoloyi enengi kangaka.
Uqhubeke sithi umongameli Mnangagwa uzakwenza okusemandleni akhe ukubona ukuba ingqoloyi izabelwa bani lobanjani. Usizo lukamongameli luza ngesikhathi umumo wendlala ebangelwa ikungananga kuhle kwezulu elizweni. Inengi likhala ngokuba indlala eselizweni lonyaka iyesabeka kakhulu. Omunye umlimi wesabelo seJombe umnumzana Dumisani Ncube uthi kule ndlala eyesabekayo lonyaka esithi uthemba ukuba uhulumende uzasiza abantu ngokudla.
Ngokwamanje izulu ingabuye kwakathesi kodwa soze sikwanise ukuthi sizathola utumumbu ukuthi siwose. Awuhulumende siyamtshela ukuthi engakwanisa ukuthi uma esincedise sithole kokudla ngenxa yokuthi kwakathesi kutshenga ukuthi liphambile kwethu akulo kokudla. Uhulumende sicela ukuthi esincedise.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcweti kwezokulima umnumzana Ryan Chuma othi iningi labantu lonyaka lizathwala nzima.
Sikhangelane lendlala enkulu kakhulu kumnyaka yona lowe 2023-2024 season ngoba izulu alinanga.
Okukhulunywe nguNcube yisimo eselizweni lonke kulandela ukungani kuhle kwezulu lonyaka elizweni lonke okucatshangelwa ukuthi kudalwe ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele. Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe edolobheni leMaswingo lapho inkokheli yeMaswingo ehlanganise amakhanda ukuba ingadinga njani ukudla elizweni. Inengi elikhulume emhlanganweni lo owenziwe ngabe Citizen in Action Southern Africa siyasa ukuba inhlanganiso ezizimelele lohulumende badingi amaqhinga okulungisa udaba lolu. Inengi livumelane ukuba isimo eselizweni asemanga kuhle okumele sithathelwe amanyathelo aqinileyo ngoba bengabulawa indlala. Ukugwala lukahulumende olwe Zimbabwe Vulnerability Assessment, ZIMVAG. Abantu abedlula izigidi ezintathu bazadinga ukudla elizweni. Inhlanganiso ye World Food Program yona ithi isadingisisa indlela zokuba izaphathisa inani elinganani labantu abadinga uncedo lokudla okuphuthumayo, njalo kuziphi indawo elizweni lonke isebenza lohulumende. Kusenjalo, eleZimbabwe lilobelana isivumelwano lele Belarus sokwakhiwa kweziphala zamabele ezizanikezwa inkampani yeGrain Marketing Board, GMB. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
Idale likamantshi eMashingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala. Abantu laba bebesetheswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende bengelamvumo. Umantshi uMnumzana Farai Gwitira uthe abatshutshisi behluleke ukuletha ubufakazi obuveza ukuthi umhlabathi lo ngokahulumende. Igqwetha ebelimele izakhamizi lezi elivela kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Frank Shirairo, utshele iStudio 7 ukuthi isinqumo sedalele leli silakho ukuphathisa abanye abedlula inkulungwane ezintathu 3,000 abetheswa icala elifanayo. Namhlanje kule zakhamizi zeGwanda ezilikhulu lamachumi ayisitshiyangalombili 180 ezimiswe phambi kwedala likamantshi eGwanda zisetheswa umlando ofanayo, njalo udaba lwazo ludluliselwe phambili luzaqhubekela phambili ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa abantu bexotshwa endaweni akade beyakhe bengelamvumo, kufanele kube ledale elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi baxotshwe kwaisezakala ukuthi bazakuya ngalo. Kodwa nje umthetho nje wona sele wona uthi wona nxa ungakha endaweni engayisiyo kungenani ukuthi uhlezi iminyaka emingaki kumbe amalanga amangaki kufanele uxotshwe. So kudinga nje ukuthi umthetho wakhona uyenziwe nje abantu belodlwelo.
Sibone abakade belwisana lohulumende benqobile kudaba lwabo eMashingo ukutsho ukuthi abasoze babe besaxotshwa. Libona sengathi lokhu kungaphathisa na abanye abalendaba zabo esemadala omthethwandaba sikhangela beGwanda lakwezinye indawo?
Ndaba wona vele ule kulalokhu esithi ngekuthiwa i-precedence, kodwa kuyafanele ubonakale ukuthi ngoba iy'ndaba zakhona ziyathiyana, abanye bakha ezindaweni ezingavuliwe mbe emapulazini, abanye bakhe emasimini emadlelene, kutho ukuthi i-court nje izabe icubungula ikhangela ikhesi inye ngayinye. Kungaphungukuthiwa nje ukuthi njengoba labana benqobile abanye bonke labo bazanqoba. Nxa wena vele uzazi ukuthi wakha endaweni engavunyelwayo, kuyisikuwe ukuthi ukhulumeke lamatile bathi lemthethandaba kumbe lemagcwetha ukwenzela ukuthi abaxotshayo basebenzise incwadi zekhoti. Kodwa i-precedence ekhona njengoba ngisitsho kakutsho ukuthi wonke umuntu owayakha nje mahlayana uza ngqoba.
Abanye bathi kufanele babe behlawulwa imali abasebenza ukwakha lapha, lina lokhu libona njani?
Hhayi, phela into yokuthi phela uhulumende lo esilayo lo nguhulumende la yatsho labayenzi bayazi imithetho, bayenza imithetho. Njengoba ngisithi nje ukuthi nxa loba wakhe endaweni engavunyelwayo uhulumende ukuthi akukhuphe kumbe akudingeleni indawo ukuye ngoba nguwe uyabeudala icala. Kodwa angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi uhulumende engabanjwa ngamandla ukuthi ahlawule, ngoba kuthi aphonge ukuthi hawu kanti abantu abavele bakhe endaweni engayisiyo. Angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi izulu iza hambisa uhulumende emakhetho ndabuthi bamhlawulisa ayingxenye, kodwa wakhathiza ngonto ukuza kwenzakala.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions, exoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kweze Melika ukhetho lokudinga ozamela ibandla lama Republicans ukhetho lukamongameli elizweni leli oluza kwenziwa kusasa esigabeni seSouth Carolina oncintisa lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump unkosikazi Nikki Haley udabuka kulesi sigaba. Kodwa uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba uHaley ulakho ukunqotshwa nguTrump esigabeni lesi. Kungakhathelekile, uHaley uthi uzaqhubeka edinga usekelo lanxa amanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans agoqela umnumzana Tim Scott laye owake wabakhona kukhetho lokudinga umongameli besithi uHaley akadedele uTrump. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazo omnumzana Rafael Mthombeni.
Mina ngimboni enqoba kulolu khetho ngxenye ngabe ngiyaphambanisa. Kodwa ke ngokubona kwami lapho usekelwa kuphela ngamaripha, usekelwa yiphathi yakhe eyodwa naleyo. Futhi lakho kungaziwa ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona ukuwambuza kona ngaphambili kukaNikki Haley, bakhona abantu abaphikisana laye uBiden. Ngeke ngezwa ukuthiwa bazakwenza umhlangano wabo lo wamaripha Republicans othwa ngama-conservative kuwodwa lwana. Abanye bazawenza kwenye indawo, abanye bawenze kwenye indawo. Kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phakathi. Kangimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo we-United States of America. Angibona ngathi uBiden angabe le nhlupho zakhe laye ikakhulu khonoko kobudala bakhe. Kodwa-ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump. Mbona ngathi ngasoza ngqobe mina umhlaba wonke.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo. Ubona ungani uza kwenza njani nxa kuyukuthi ngiyonqobileyo ukuthi engayenza kuhle yini esemisane lo mongameli Joe Biden?
Ngiyaphinda futhi ngibuyele khonaphana kuma-Republicans ukuthi khona ama-Republicans angathi kawayazi into ayenzayo okwakhathesi. Ngoba eqinisweni bebeqale ngokusekela impilo e-Ukraine. Kodwa ngenxa yokuthi uTrump nguye owayisekeliyo khathesi, bonke sebephunga uhlehlela emuva, bonke sebephunga udonsa inyawo, bonke sebephongwala into esegcikene ebonakala. Benzelani? UTrump wenzela ukuthi yena angangena abe sengathi nguye omise impi ye-Ukraine. Esekhulumela umngani wakhe lo uPutin. Ukuthi khona hayi wena yekela lokhu akume kancinyane. Kodwa eqinisweni ukuthi iyona iRussia yiyo eyahlasela ilizwe le elingasilo layo ele-Ukraine. So ke iyona yiyo ephambanisileyo ukuhlasela ilizwe elingumakhelwane. Angiboni iphumelela lindaba ngoba umuntu ongudriver wayo nguye nalo uTrump. Labo kumele bavumelane lokuthi baphiwe imali sebedonsa inyawo njengabasezwaka.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela ezombusazi welemelika ubexoxa ecingweni Los Chris Gande eseTexas khonapha kwelemelika. Okwamanje wothi sizo udaba luveza imibono kahulumende wemelika.
EVenezuela uhulumende kamongameli Nicolas Maduro useqinisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu ngendlela ezehlukeneyo. Kunje usebophe bonke abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu abaludumo elizweni lelo kanye lokulaya uvalwa kwehofisi yabameli bohlangothi olubona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba eye-United Nations Office of Human Rights. Mhlaka 9 Nhlolanja, uRocio San Miguel ubotshwe wavalelwa ngesikhathi yena lendodakazi yakhe besesilindweni sendizamtshina kumele baye eMiami kwele Melika. USan Miguel ukhokhela inhlanganiso ezimeleyo elwela amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Control Cuidadano. Le nhlanganiso igxile emsebenzini wokulimukisa uzulu ngokwephulwa kwelungelo loluntu ikakhulu kwezomvikela ukugoqela abakubutho. I-ofisi yegqwetha elikhulu likahulumende weVenezuela wethesa uSan Miguel umlando wokuhlamukela uhulumende kanye le misebenzi yokulwa icatsha eye-terrorism. Iningi labemuli yakhe babotshiwe bavalelwa bazokhululwa ngemva kwensuku ezimbalwa kodwa wabalayo ukuthi bana bengalokuthi baphume elizweni. Umcebiso omkhulu kaHulumende wele Melika, National Security Communications Advisor John Kirby, uthi ilizwe lakhe likhathazekile kakhulu ngokubotshwa kukaSan Miguel, eqhubeka ethi uyananzelela ukuthi lokho kwenzakala ngesikhathi uMongameli Maduro ekhangelelwe ukulandela iziqondiso zesivumelwano sokulondolozwa kwelungelo loluntu eseBarbados Agreement, asilobayo yena ngokwakhe labamabandla aphikisayo nyakenye olwezi. UMaduro uthembise ukusebenzela ukuba lesimo esihle sokulungiselela ukhetho oluzaqhutshwa elizweni lelo lonyaka, ngokuvumela ukuncintisa lokukhankasa bekhululekile abakhokheli bamabandla aphikisayo. Uhlangothi lwezamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba ole-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights lalo luveze ukukhathazeka okukhulu ngokuvalelwa kwakhe lokukhuthaza ukubana akhulule ngokuphangisa. Kodwa kulokuthi uhulumende kaMaduro alalele linkuthazo, uthethe elinye inyathelo lokulaya ihofisi yabameli be-United Nations Office of Human Rights ukubana luvale lihofisi elizweni lakhe phakathi kwensuku ezintathu ezilandelayo. Ekupheleni kwanyakenye, uMongameli Maduro aze alobe isivumelwano iseBarbados Agreement kwaba lethemba lokuthi abantu baseVenezuela bazabalakho ukuthola umbuso wentando kaZulu. Kodwa kulokumisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu, uhulumende kaMaduro ubonakale eqinisa ukuhlukunyezwa kwabantu, ukubotshwa kwentatheli zindaba nabenhlanganiso ezisebenza loZulu kanye labake baba yinkokheli yebutho kulelo lizwe. Kunje umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele Venezuela, Maria Corina Machado, useyalisiwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Umcebisi omkhulu wezomvikela eMelika uKephi uthi lokhu bebheke ngelihlo lokhozi umumo wezinto kwele Venezuela, ethi bona njengelizwe bamaluZulu waseVenezuela kusifiso sakhe sokuthola lokuvuselela umbuso wentando kaZulu.
Belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Soku isigaba sokuzwa imibono yenu lina balaleli be Studio 7.
Studio 7. Lo baba lo badumala kinkomo babana lochuma mabe khuluma ngathi banqunu abayazi ihlupheko yaseZimbabwe othi njani, ngathi bayakhumula baqoloje phambi kwengane zabo lamakhosikazi abo bebesiqede lapho bazobhuda kustudio 7 bakhulumela umphakathi wezani ukuthi wababona basutha amabhondi akho akamnankaga, bakhuluma ngathi baphakathi kwebrokethi kamnankaga, babheda laba bantu asibafuni ukubamamela njani.
Studio 7, njani basakazi abahle, abasakazi abalohlonzi, abasitshela indawo njengoba zinjalo. Hayi, thina mpela besicela ukuthi eZimbabwe mpela leli dola labo leli kuthiwa yi-GTR abantu bandila abakhipha udodi lowo, abakhipha udodi lowo azama ukusezela imali right, akuphume lokho somali okuvelavela akufuni ngivela sikumali abazama elinye iplan.
Studio 7, njani ikhumalo babheke chuma abantu bezimbabwe bangabotsotswa umnangakho, labelungu laba ngabotsotswa umnangakho, it must not be fooled by mnangakho. Umnangakho angathi edilizela abantu izindlu abantu babuye bazosilizela abo, labelungu yabavumela basibe kuleyo zimbabwe bafike bahlamukele. It's gonna change any time, it's just fooling them so that they can come, then he get a lot of money from them, then he start chasing out in the market. They must wake up these white people whom they are saying umnangakho useright, say first time kuma uyakwazi akwenzela wenzetha angasula amanye amazwe angaphandle ukudilizela abantu izindlu ibabhatalisa into ezingenamsebenzi azawabhatalisela emgodi usathane lo. Abafundi abantu angakwazi kunjani, these white people they don't know how umgabe is. Ah,
sanibonani, njani kwa Studio 7 okhulumayo ngomanye athwala kuphana kumansimu, bengithi linjani lonke bantu basezelezele enyokeni, linjani? Ngibulisa logogo wami uMansingo walaphana enyokeni, ngithi li-right lonke lapho.
Studio 7, njani, hayi nasiyaphila ikhuluma lo mthisi ya yabezwa abantu laba abezana laba bathu mnangagwa kaye ngene 3010 hayi umnangagwa thina abanye isikhathele bona abanye anti bayamesaba ngokwesaba ukudilizela imithi nasilani lakho vele ukuthi vesihlale egangeni safa kudala soeka mnangagwa le hayi kangani bayama ngayo ilizwe lifile sihlezi egangeni kodwa lokho ebebhizi ababona ukuthi ilizwe liyafa liyaphambili hayi ningelawo amaningi la mithi ke like liba li-audio yami lena siyafaka ama-audio ethu kodwa nganalisabali angikwaziukuhamba njani yabo
likhuluma lo Jabane Sithole siyeza lapha udaba lamaplazi abantu baxoshwa kwabuhlungu emaplazini sibe sicela uhulumende waseZimbabwe ngoba ixosha abantu ebanikeze indawo yokuhlala njalo uma ebanikeze abayakheli ama-two room babe nestart ngoba yibo azaphinda bamvotele futhi engaze wakhohlwa ukuthi uzabe sedinga amavoti next election siyacela asili naye uhulumende yena nguye asifakayo kulezo ndawo manje sesihlukumeza ungathi thina sasifaka siyabonga
Studio 7 salibonani livukanjani labalaleli abalandeli bakachamisa babonisa obala ukuthi bona vele bangahambela uchawa enyangeni bayomthakatha sebe ethangathi ngabathakathi abalandeli bakachamisa okwamanje uchamisa uyedwa akala dendai bithi welshman ncube job sikhala kanti laba kade bekhala ngokuthi job sikhala bangaphi ngithi liyakubona ke ukuthi uJob Sikhala uthe ma eziphumele ejele wahlukana lo Chamisa ngoba uyabona ukuthi uChamisa kalanga
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lilakho ukusithumela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi werumba unjengelizwe ngwenya ozibiza njalo ngegama lokuthi DJ 20 emculweni ehamba leqembu lakhe le Orchestra Bambazi Sounds linsizwa idabuke eplumtree esigabeni seBambazi kodwa icula ekwele South Africa lapha uDJ 20 uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi sekuvela okunye lona elile ngoma ehlanyisa abanengi ethi imithwalo nangu exoxa lo ntungamile inkomo weStudio 7
ngimelele kuzulu wonke nangokuhlala ngisuka ePlumtree njani bathi kuseBambazi ngingasebenza namaqembu amaningi kakhulu from kuMlambosi Ndukus Junior ngaba nasebenza namagwaza namanye amaqembu nje ichaza ngomntwana ongumfana wezile ekhaya umntwana ongumfana amaezile ekhaya kudinga ukuyatshela izalukazi before kuzafika bonke noma abantu abaningi noma namakhehla ezobona umntwana kuqala kufike izalukazi iziphetizi ngebethu yizipho ezabe zivela ebantwini zibonga umntwana ongumfana ozelwe phakathina kwekhaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ababe befuna izingoma noma ama USB CD bayangithinta kule number ethi 0835253344. Ngiphinde futhi ngithi 0835253344.
Abalandeli ubachiyela wapha maso?
Kubalandeli ngithi awaqhubeke ngonjabulo ngokusapota longokuthenga ama-CD konke ama-USB ukwenzela ukuthi nathi sikwazi ukukhuphuka emculweni wethu. Siqhubeke ngenjabulo njalo ngibathembise ukuthi bazohlala kuphela bejabula, sazobalethela futhi ezinye izingoma ezimnandi.
Wishaya Aro jasi jasi Umala isho Daisho
njengelizwe ngwenya owaziwa ngegama lokuthi DJ 20 ehambale orchestra Bambazi Sound exoxa lo Ntungamili Nkomo owe-Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo lelandelayo Live Talk sikhangela udubo lwesimo sendlala embe ebhekane leZimbabwe ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Singakehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. IZimbabwe namhlanje ithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 metric tons lomvundiso we-fertilizer. Idala likamantshi amasingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.